amanzi afuneka kakhulu, ama toilets lawo futhi ayafuneka. Okunye omama lamantombazana bafuna izinto ezinjengama sanitary pads, sanitary wear, ama pens, isepa nama buckets. Lokunye lokho kuncedisa omama ukuthi izinto zabo zihambe kuhle. Silezi kolo ezingu 43 zaffectwa le ngozi leyi. Izikolo lezifuna ama toilets, ama classrooms, ifurniture, ama teachers houses. Okwanga tesi so sikhuluma nje siya offloader i 7-ton truck yayithwele uchago, ichukela, i-cooking oil, lokunye nje i-spaghetti, abantu laba bafuni ukudla. So nje ngebandla we are concentrating ukukolekta ukudla ukuthi abantu bathole ukudla.
Kwezinye indawo ezifana leChipinge bakhona esike sakhuluma labo bathi kabakalubona uncedo, kabakakuthola ukudla, kabakazitholi ingubo. Ungathini ngomumo owubonayo eChimanimani, bayaluthola ngemfanelo na uncedo abantu?
Sikhuluma le-CTU basitshela bathi bona bayakhuluma lamasabhuku ukuthi amasabhuku baletha abantu, then bona bahambe nge-staff ye-social welfare ngama-NGOs ukuyonika abantu uncedo. Echipinge angikatholi i-information, ngizaba nge-meeting kusasa no-DA ne-CPU Echipinge. Angiyakwazi ukuthi ama-districts lawa ayatshiyana. Echimanimani okwakhathesi ama-roads sekhona, kodwa Echipinge le-struggle ukuthi bavule amanye ama-roads ukuthi bakwanise ukunika abantu ukudla. Nazo zingi-comment ukuthi abantu gabakatholi ukudla ngoba angila information ezela ku-DA.